mavoti kaJulayi lana mhla ka-1 August kwadutshulwa abantu yakhala imbhobho kwaba lezinteke zazipapha eHarare. Wabuye kulandula la esithi yena akakwazi ukuthi ngubani obadiployileyo. Labo bona laba kathezi futhi sokwenzakele futhi kwaba ne-involvement yamasotsha. Ngakwazi lakho bona la ukuthi amasotsha lawa abakwenzile laba ngabangathi ngubani odeploya amasotsha ngucommander in chief wamasotsha. So yena engatsheli izwe selizwe leli lamazwe wonke ukuthi kwenzakalani emasotsheni ngakwazi. Manje amasotsha ngenxa enjalo la ukuthi khona sokulamasotsha awangali amanye ngawangali akuthi ukuthi kasila amasotsha lapha sila amagrupu ngoba umthetho kawukuvumeli lokhu ukuthi khona umungameli welizwe ekhupha umlomo njalo ukuthi khona ngakwazi ukuthi khona kula masotsha ahambe tshaya abantu. Abantu bethayiwe babonakala bayakhuluma pho-ke uthatha nyathelo bani emasotsheni awaziyo yini ukuthi yiwa wakhe ukuthi bedinga la amanye amasotsha angawaziyo.
Lawo-ke okuthiwa angabe atshontshe ama-uniform lezimota kungenzeka lokho?
Ye, nxa kulamakhempu amagroup nothi army ku-one single command structure lokho kungenzeka ngoba uyabe ungawazi ukuthi ngawangapha. Kodwa akula masotsha angena enkambeni kumbe abantu abangena enkambeni bephumele imoto inga-asayinwanga ukuthi iyangani. Amasotha nxa ephuma enkambeni baya ku-parade be-adreswa betshele i-purpose of deployment la kumele ukuthi befike bona bekwenze. Lezi khali ziyasayinelwa ukuthi seziphuma bazithethe ku-amari ziyangaphi zingaki zemnamba zembhobho yangkhona izikhali zakhona nokuthi omunye lomunye ophuma laphana ophuma esayinile kusaziwa ukuthi bangobani bayangaphi. So ukuthi kuphume izimota lezinteke nemibhobho kuphinde kuphendulwe futhi ngoba kasikezi ukuthi khona kukhona okucatshileyo okuthiwa khona ngakukho lathi besikudinga ezi-overtrains ukuthi sikuzwisisise kumbe njengezakhamizi.
Ingxabangxoza le kodwa ingenzakala elizweni elinjengeZimbabwe sikhangela indlela umbuso owathathwa ngayo kumongameli Mugabe.
Iqiniso lipheleleyo sibili alubana ikhona i-chain of command engayisiyezwa ngumnankagwa ngase zike zadumelana zadubulana. So mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba uMnankagwa uyakwazi sibili ukuthi kuyini okwenzakalayo enkambeni yakhe ngoba ngase ekhuphile amabutho sibili alwisana lalabo bantu. So lokho ukuthi khona sithi thina suku-accept ukuthi khona ethi yena kakwazi kungena nyathelo elithathwayo sesibuyela futhi khona aparentweni ka-August 1 ukuthi khona akwaziwa laba abantu abadubulayo ukuthi babe ngobani abe-opposition babedubulana. Hhayi lokho soze sikuthathe lokho. UMnankagwa njengenkokheli yesizwe kaphuma egcekeni ethena wabadiploya sibili labo bantu. I-command yi-1 army commander uyi-1 uVelario usibanda. So-ke i-commander in chief yi-1.